endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa amisa ukutshengisela kwabesifazane kade besola ukuqilwa kwabanye babo besiwa kwamanye amazwe lapho abagcina bephathwa njengezigqili. Inhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Peace Project ikhuthaza inkokheli yeZANU PF ukuthi ilungisise ukulwisana okuphakathi kwaleli bandla. Ingcwethi kwezokuguquka komkhathi zamukele isinqumo sikahulumende sokuthi izikolo zakhe indawo zokugcinela ukudla, zilungise le ndawo zokudlela, kulungiselelwa uhlelo lokwabela abantwana ukudla ezikolo lapho zivulwa endaweni zonke ezibahe khona indlala. Abalwa impi yenkululeko bephansi kwebutho leZebra babumba eyabo inhlanganiso ehlose ukukhangelisisa kabanzi inhlupho eziqondene labo, ngoba besithi eyeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ayibe enzeli kahle, iphatha ababekubutho leZANLA ngcono kulabo. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya umhlangano omkhulu okhangelelwe ngabanengi phakathi kukamongameli Robert Mugabe labalwa impi yenkululeko. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo 15460 kHz a short wave. Inombolo zethu zeWhatsApp zithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.